sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Njani mtwakazomu hle olamukela emoyeni ngolwesibili mhla ka 6 kumfumfu 2020 ngontungameli nkomo endabeni zekuseni lamhlanje kulabantu abalichumi ababanje umkhuhlane we-COVID-19 kuleli izolo labangamachumi ayisithupha lanhlanu abatholakale sebesindile.
Awuzange wezwa kuthiwa bekule candidate ye-Alliance kule candidate ye-MDCT. That's why namavoti wabona ehambe ngendlela ahambe ngayo.
Ibandla le MDCT lele MDC Alliance yasedlephana njalo evanga umeya weGwanda omutsha okhethwe izolo umnumzana Njabulo Siziva.
Ukhalala umsebenzi vele uyaphambili, uyaqhubekela phambili. Ababalisi ababuyele ezikolo njalo sifuna ukuxwayisa abazali.
Ababalisi bathi ukukhalala kwabo umsebenzi kuyaqhubeka ngoba inkulumo abazenze izolo leziphathamandla zikahulumende aziphumanga lalutho. Umongameli weMelika umnumzana Donald Trump yena ohlaselwe yi-coronavirus uphume esibhedlela izolo lancanje engakapholi. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Kulabantu abalichumi ababanje umkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe izolo labangamachumi ayisithupha lanhlanu abatholakale sebesindile. Ugatsha lwezempilakahle luthi njalo akekho ofileyo. Inani lasebehlaselwe yilomkhuhlane selokhu waqhamukayo kuleli likhwelela yakunkulungwane phose eziyisishiyangalombili 7898 kuthi elalabo asebephephile lona likhwelela yakunkulungwane eziyisithupha ezilamakhulu phose amahlanu 6424. Abalokhu begula bedlula inkulungwane eyodwa 1246 kuthi asebefile bona balokhu bengamakhulu amabili lamachumi phose amathathu 228. I-John Hopkins University ithi emhlabeni jikelele umkhuhlane lo subulele abantu abedlula kancane isigidi 1,039,120 njalo wahlasela abedlula isigidi ezingamachumi amathathu lanhlano 35,339,125. Ibandla le MDCT lele MDC Alliance yasebangisana umeya weGwanda omutsha. Umnumzana Njabulo Siziva ukhethwe ukuba ngumeya waleli dolobho izolo kulandela ukuxotshiswa kukamnumzana Justin Mashale owe-MDC Alliance MDCT kankosazana Thokozani Khuphe. Ngemva kokunqoba kukaSiziva, ibandla le-MDC Alliance lethule umbiko lisithi liyathokoza ngoba lenelise ukufikela isikhundla salo. Isikhulumeli saleli bandla eMathebeleland South umnumzana Ntando Ndlela utshelele umsakazo ukuthi uSiziva ulilunga labo. Kodwa isikhulumeli se-MDCT umnumzana Galiphani Pugeni yena uthi uSiziva ngowe-MDCT. Upugeni utshele uSithandekile Mhlanga we-Studio 7 ukuthi uSiziva engavele athi ungowe-MDC Alliance laye bazamxotsha njengomashale labanye.
Uzokhumbula ukuthi izike edlule uke wangifaka lana ubuza ukuthi kwenzakalani eMorgan Richard Tsvangirai House ebizwa njalo kuthiwa iHarvest House. La khuluma kabanzi ngokuthi abe alliance bathe sebelandela i-court judgment. Akusela alliance bengama 2014 structures umongameli ngumama uKhuphi. Iqembu elikhona elaziwayo yi-MDCT ekhokhelwa ngumama uKhuphi. Yiwo ama-councillors aseGwanda kula ephuma kuma-alliance partners ethu. So njoba kuthiwe e-Harvest House hayi ama-youth asethe sokuhlanganwa bonke bafaka ama-statements lama-main members. Even naye ubaba uWendi ufake i-statement sokuthi bonke abantu baka-2014 asambeni and umama uKhuphi esambeni ku-Congress. Kodwa nanku sungibuza ngeqembu le-MDC Alliance. Hayi. Thina besikwazi kule MDCT yodwa. So mangabe ukuthi kulelinye iqembu othiwa i-alliance and lo ebesimaze i-member yethu seku-alliance, hayi sizombiza kusasa lokho kusayo sizombiza. Mangabe lokho kutshoyo ukuthi uzikhulumele yena wathi nge-MDC Alliance, so we-MDCT, hayi njengoba sengitshilo nje ngizombiza kusasekuseni ngoba phela awuzange wezwa kuthiwa bekule candidate ye-alliance kule candidate ye-MDCT. That's why namavoti wabona ehambe ngendlela ahambe ngayo.
Nxa bebekhona abasekela i-MDCT bebengasoze bezitsho yini ukuthi thina sisekele i-MDCT kumbe bengamvoteli umnumzana Sisi.
Hayi, akusetshenzwa kanjalo msakazi. Angithi besi-clear thina ukuthi akumelanga kungene i-opposition. In this case i-opposition is ZANU because eGwanda yithi esibusayo. So njengoba sikhuphile umeyor yithi esinjani, yithi esimbiselayo futhi umeyor kungangeni umeyor weZANU. Ubazamile ngempela ngoba uzoza ukuthi i-first vote I think kuthiwa ibe yi-4-4. Omunye abayazi bona ukuthi ngubani khonale. Hayi, babushesha balungisana futhi kwaphuma ke kuqondile kunjalo. Kodwa ngiyastressa ke ngithi engikwaziyo mina bonke lana ngabasekeli ngama councillors e-MDCT. If into engiyikhulumayo ingekho, ngicela ungithumele leyo proof yento oyikhulumayo ukuthi bathe bona abasekeli i-MDCT bahamba ne-MDC Alliance obasekeli indoda ye-MDC Alliance Party. Kusasekuseni ngiyavuka mbabizile bonke futhi.
Umnumzana Kaliphani Phukeni isikhulumeli se-MDCT. Ubekhuluma loSithandekile Mhlanga we-Studio 7. Kasenelisanga ukukhuluma loSiziba ngalolu daba. Ibandla le-MDCT lona selixotshise amalunga e-MDC Alliance edlula amatshumi amathathu edale lephalamende lakumakhansili. Ukuhlaziya udaba lokulwisana phakathi kwamabandla omabili sixoxelo lwela amalungelo umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Kulusizi okwenzakalayo ebandeni le-MDC ukubana abantu beZimbabwe befake ithemba kubo bona ukubana instead of ukuthi belwisane lohulumende ohlukumeza impilo zabantu sebekhethe ukulwisana bodwa. Kulusizi kakhulu ngoba inkokheli ezwilisanayo zisuka zikhohlwa ukuthi it's not about them but it's about the people of Zimbabwe. Banenge abantu abalahlekelwa zimpilo zabo besithi balwisana lohulumende weZimbabwe. Okulusizi ukuthi lapha abale lekhona uma bebona into ezinje bazwa njani ngabe ispirit sika Gibson Sibanda owasacrificer kakhulu ukwakha ibandla wasacrificer lesihlalo sobumongameli ngabe bonke bangenwa ngumoyo njalo ukuthi it's not about position but it's about the struggle and liberating abantu but ngenxa yokuthi abantu basuka bethathe izifiso zabo lokuzithaya izifuba kwabo basuka bekhohlwa ukuthi i-struggle sikhulu than an individual position.
Ubona kulamathuba yini awukuthi ibe ngakhomisana umlotha babuyelelane?
Ikuthi kade sokwasuka kwagcwalo somathuba njalo abanye abantu okulusizi ukuthi babe bengama-askari besebenzela isitha kodwa ngabe ngabantu abazimiseleyo ukuthi belwele abantu beZimbabwe kamboni kunzima ukuthi bangabuyisana besebenzele ndawonye ngoba ungakhangela inhlangathi zombili abakumama uKhuphi ababalisa umqoqo webandla labo umnumzana uBhebhe bakukholelwa khona ukuthi badingana. So mbona ngazathi fine kulama individuals abanye zathola ukuthi ngomafika so basachazwa izikhundla but ngabe ngabantu bonke abakwaziyo ukuthi kusukwe ngapi kunjongweni kamboni into engabe ehlula ukuthi bebuyisana.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ulwela amalungelo kaZulu. Sixoxela ekobulawayo.
Yebo yebo yebo, mthwakazo muhle. Siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection ngolwesibili maviki yonke. Kuliviki siqhubekela phambili siphethe umonakalo osudalwe yi-COVID-19 osuhlasele inkulungwane phose eziyichiyagalombili zabantu 7898 eZimbabwe. Sithinta njalo udaba lokuvulwa kwesikolo ngalesi sikhathi ababalisi bekhalala umsebenzi bekhonona ngeholo abalethi ncane kakhulu. Zulukandaba lingakhuthwa yilo lihlelo lilami uMike Hove ngo-8 ntambama.
Ababalisi bathi ukukhalala kwabo umsebenzi kuyaqhubeka ngoba inkulumo abazenze izolo leziphathamandla zikahulumende kaziphumanga lalutho. Umphathi ntambo obona ngendaba sezisebenzi umnumzana Paul Mavima kanye lomphathi ntambo wezemfundo umnumzana Kane Matema yibo abahlangane lababalisi laba bekhulumisana ngezikhalazo zabo. Ababalisi batshele uMavima loMathema ukuthi bafuna ukuholiswa imali engange-$520. Kodwa bathi okudanisayo yikuthi ababili laba babuye bengaphathanga lutho. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yeProgressive Teachers Union of Zimbabwe unkosikazi Nokuthula Hlabangana.
Amanyenzi ayisitshiyangalombili senelisile ukukhuluma ilizwe lilodwa njalo sabaqhubela eyethu position paper. Njalo amaminista athe eyamukela i-position paper yethu bathe bona sebezayithatha bahambe layo ku-cabinet for further discussions. Engingakutsho sibili ukuthi akula progress ephumileyo from this meeting. That's why thina njenge-Progressive Teachers Union besithi thina basichithele isikhathi ngomhlangano lo ngoba akula lutho vele lubambekayo esingathi kuphutshile kule meetings and kuyadanisa. Othisha vele badanile kakhulu ngoba desikhangelele ukuthi uhulumende phezu kokuthi bezwe izikhalazo zethu besikhangelele ukuthi njengoba besibizile umeeting ngabantu labade belungiselele ukuhlangana lathi and babuye labo bele offer njengoba bezwile ukuthi hayi ababalisi bakhalele umsebenzi so besithi babuye labo besiphathele something.
Okwakhathesi ukukhalala umsebenzi kuyaqhubeka.
Ukukhalala umsebenzi vele kuyaphambili, kuyaqhubekela phambili. Ababalisi ababuyele ezikolo. Njalo sifuna ukuxwayisa abazali zabantwana ukuthi advice sifuna ubanikene ukuthi bebekwazi ukuthi akusekho safe ukuthi abantwana bebesezikolo ngapho uthisha engekho. So thina ukubona kwethu abazali labo sokumele kathesi begcine abantwana babo ezindlini ngoba ukubayekela bebelokhu bebahambisa ezikolo thina singekho ase kuyingozi kakhulu. Kodwa above all iqiniso elikhona ukuthi uthisha lokhu be-incapacitated. Asiyindawo indaba yethu ize ilunge.
Unkosikazi Nokuthula Hlabangana isiphathamandla senhlanganiso yababalisi iProgressive Teachers Union of Zimbabwe. Abalwela amalungelo oluntu bathi nxa umongameli Emmerson Mnangagwa eqinisile ngokusola uDlakela kumele kubotshwe abasekeli bezanu-PF ababangele uDlakela eGwegwe ngempelasonto. Abasekeli baleli bandla bebebuthene bekhetha ozamela iGwegwe Central edalele parliamente kukhetho lwabo lwama-primaries. Kulapho abaqale ukulwisana khona bagijimisana lamapolisa e-Riot abezama ukubalamula. Iphephandaba le-Chronicle lithi ukhetho lolu alusenziwanga. Amafastela ezimota zaleli bandla atshayiwe kulolu Dlakela. lanxa singenelisanga ukukhuluma lamapolisa kubikwa kungakabi lomuntu osebotshiwe phezu kwalolu daba. Umongameli Mnangagwa usole uhlakela izolo esithi uhulumende wakhe kasoze aluvumele. Sixoxe lengcweti kwezombusazwe umnumzana Dumisani Nkomo.
Lokhu kutshengisela ukubana indaba ye-factionalism lokhu iqinile kuZANU-PF. Kutshengisela njalo ukubana indaba le ingahlupha kakhulu, ikakhulu nxa sikhangele ukuthi umbani ozabamba intambo kuZANU-PF. Yikho la uMnangagwa laye ebone kufanele ukubana akhulume echothoza amahlangothi la, ngoba khona lokhu kuyatshengisela ukubana ibandla leZANU-PF manyananga, njalo lokhu kungenza ukubana kube nzima besiya phambili njengebandla lombusazwe, ngoba ama-faction la yiyo acine sebangela ukubana uMgabe aphume. So laye kungenzakala kuye ibengekela ukuyilungisa kuhle indaba ye-factionalism.
Bakhona Nkomo abathi isehlakalo lesi siveza sobala ukungaphathwa kuhle komthetho, ngoba asikezwa kukhulunywa ngokuthi kulomuntu obotshiweyo.
Ye, lokho kuveza ubana abasekeli bezanu bazibona zani baphezu komthetho, yikho bezenzela udlakela olunje, ngoba balokholwa bayakwazi ukubana bangaze benze njalo asoze bebotshwe. Ngabe ngamalunga e-opposition ngabe sizwa vele okunye abe sebebotshiwe, kodwa ngoba ngamalunga ezanu, amalunga ezanu aphatha njengabantu abaphezu komthetho. So kulusizi lokhu kakhulu.
Umnumzana Dumisani Nkomo ucubungula ezombusazwe. Kasenelisanga ukukhuluma leziphathamandla zeZANU-PF. Selikubonile na okusemaphephandabeni namuhla? Iphephandaba leHerald liviga ukuba umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube uthi umnotho welizwe uqhuba kuhle. Iphephandaba leChronicle lona lithi kulakho ukuqhamuka imikhuhlane edalwa yokusilela kwamanzi koBulawayo. Songu isikhathi senu balaleli, lapho esilipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Injani basakazi bakastudio 7? Hayi, siyakubona lokho okwenziwa yi-MTC, kodwa sizama ukuthi-ke sikhuzele ubaba lo umagalela mafa lo. Shuwa ukuthona esithi yeyi lokhuza imakhuphu usetshenziswa yizanu kakathi yanelo makhuphu. Ulokhuza uchamisa wakhe lo nguye owona izinto, nguye olidictector, nguye owathamba wafundiswa ngumgabe ukuzondaba yabantu. Iqiniso yena umakhuphu umbeka ngaphi? Nje umakhuphu vele is the senior of uyisenior kuchamisa, nguye laye othanda umbuso. Wayi lokhu eqina lokhu esithi yeyi alliance malokhuzeni magalela mafa lawa awukhangeli. Ubone kuhle ukuthi umuntu lo uchamisa laye uvele kalunganga laye. Ngomunye umgabo wesithu, ngumgabo wesithu ngeyinye izano laye mina le. Xa usithi umakhuphu izano lo uchamisa laye uyizano, xa ungakuvuki. Lokhu lisithi yebantwini akuqedakali into eliyenzayo. Elizweni leli nje libambelela abantu, kumele kube ne-opposition enengqondo ezasebenzela abantu.
I-political direction efuna ukuthathwa lapha ngama-MDC lawa, hayi ngathi isimangalisa sibili. How can you fail to tolerate each other? Look at uJoshua Nkomo, managed ukuthi abone ukuthi ayi into ziyabhetha, had to sign a unity accord le ZANU PF. Lena ukuthi libambane lehlulana, liba ngizikhundla. Hayi, hayi, lina ake lizame ukuhlala phansi.
Njani basakazi labalaleli be-Studio 7, mina ngifuna ukubuza uMadaleni njalo lo othi yena abantu bangabele bekukhuluma ngegugula hundu abakhuluma ngamanye amamasakazi ayenzakala e-Chiatso, vele ukuthi kathi uvele uzama ukuthini khona kahle kahle kumbe anga-elaborate, ngoba akuzwakali lokho kutsho. Nxa isithi abantu bangabe bekhuluma ngamamasakazi egugula hundu bakhuluma ngamamasakazi e-Chiatso, hayi hayi, kezwakali lo baba lo.
Salibonani Studio 7, nabubonga abalaleli basemakhaya. Hayi, siyajabula ngenhlelo zenu elisithumelela zona esizizwayo lakho konke nje okukhulunywayo. Ikakhulu ke mina into engithanda ukuthi ke sikhulumeni ngayo, sifake ingqondo zethu kiyo, indaba le
MDC.
MDCT DC Alliance. Ngiyezwa lapha sikhathi zonke abantu be-MDCT bayakhuluma, abantu be-MDC Alliance bayakhuluma. Kodwa laba nombuzo engithanda ukuthi abantu be-MDC Alliance bamphendule wona. Nxa ulo mongameli we-MDC Alliance wayesithi uMakhuphe li-dissident, wayechaza ukuthi abantu liyaye likuke likuhlalele phansi likukhangele khona ukuthi kathi nxa wayesithi uMakhuphe li-dissident wayekhulumani. Lona ibalaleli elithi dissident lisakhumbula yini ukuthi lazalane eMathebeleleni? Madoda avukane emacandeni la, linanzelela into zenu ezinto ezilandelayo lezi ukuthi zisiphatheleni kusasa. Lingalandeli ukudla, lingalandeli ukuthi lapha kulesinkwa, kodwa licabangele abantwabenu bakusasa ukuthi kuzakwenzakala. Ngicabangisisa into yeni le yokulandela into zabo MDC lezi. Ngilalele kahle inkulumo dissident ukuthi nxa wayesithi dissident wayechaza ukuthini. La nxa engayizwa le nto akasichazele ukuthi wayechaza ukuthini nxa esithi dissident. Ngiyabonga.
Ndavula imingcele sengifuna ukuphumela izweni, akula kudla. Ngifuna ukuphumela izweni, akula kudla. Sicela uhulumende asivulele siphume sihambe. Sibanjwe khona ukuthi uvalile imingcele, akavula i-Bedbridge border. Sasifuna ukuphumela izweni thina. Dala sihlezi lapha kudliwa lutho la, ukuyadinga ukudla kwezinye indawo. Siyacela phela ugovernment asivule.
Njengani Studio 7, basakazi abahle. Sibonga mhlelo zinto esinikeza zona. Umama esalikhazi Moses akobulawayo, sibhese e-Country Park. Mina ngithi kanti uMakhuphe lo uzamani vele. Siyahlangana laye ngoDisemba kuma-elections. Bengazihluphi nge-alliance, bengazihluphi. Bahlukumeza nje ezinxa ubona ukuthi una awula lutho olwenzayo. Kodwa ubhizi ahlukumeza abantu, wadliwa waphuma le-zero zakhe. Khona kufuna ukuthi ibizo le-alliance lezamnika abantu kakhohlwa. Siyahlangana laye kuma-elections, bengazihluphi abantu emdizelens.
Abalaleli be-Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli, uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Abafundi lababalisi bakwele Cameroon abedlula izigidi eziyisikhombisa babikwa sebevule izikolo ezivalwe kunyanga eziyisikhombisa ezedluleyo ngenxa ye-COVID-19. Ugatsha lwe-United Nations olubona ngendaba zeziphepheli luthi iziphepheli eziningi emhlabeni jikelele zibhekane lengozi enkulu yokuhlaselwa ngomkhuhlane we-coronavirus. Sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Umongameli Donald Trump obanjwe ngomkhuhlane we-coronavirus uphume esibhedlela izolo ntambama lanxa nje odokotela bakhe besithi kakaphume kungozi yalomkhuhlane. UTrump wethule umbiko enkundleni yeTwitter esefikile esigodlweni sakhe eWhite House etshela abantu ukuthi bengaze bawesaba lomkhuhlane. Wengeze wathi bengaze bawuvumela uphazamisa impilo zabo. Uthe njalo imithi ayiphiwe esibhedlela imenza azizwe elamandla ayelawo eminyakeni engamatshumi amabili edluleyo. UTrump uthe maduze elemelika liza kuba selilawo umuthi wokwelapha lomkhuhlane. Ubonge njalo odokotela labonesi besibhedlela seWalter Reed lapho abeselatshwa khona. Abanye basole amazwi kaTrump awokuthi abantu akumelanga besabe lomkhuhlane besithi uzakhuluma njalo njani wona lomkhuhlane usubulele abantu abedlula 210,000 eMelika. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala eIndiana khonapha eMelika umnumzana Muzobanzi Ncube.
Into engayaziyo sibili lapha yikuthi kathi yena umongameli uTrump ujaheni sibili ukuphuma esibhedlela engakasili umkhuhlane lo weCovid ungakapheli emzimbeni wakhe. Hanti uyabona ukuthi uTrump ufuna ukuthi azenzise ngokuthi igciwane leli eleCovid-19 alidelele mnumzana Nkomo. And into ayijahileyo uTrump nje into eyodwa kuphela ukuthi uyabona i-election yalapha eMelika iyabi khona next month. So ngumuntu nje osejahe ukuthi abuye ezokhankasa njengoba waperforma kubi laphana ku-debate loBiden and usemuva futhi kaBiden. So into zimomothele kakhulu. Enye into futhi ukuthi ujahe ukuthi azobona iprocess kaJustice lo Barrett ofuna ukuthi khona amfake ngesiphangiphangi before ama elections. Uyabona into ayijahileyo kuphela uTrump.
Kodwa uthi uqinile njalo uzizwa elamandla ayelawo kuminyaka engamatshumi amabili edluleyo.
Umongameli uTrump kasisukele lapha ngokuthi yena sezitshaya uqinile saka okuvela ngapi. Mina ngazi abantu ababele coronavirus balala Nkomo for over a month, almost 2 months, abanye lokhu belele ama-joints ebuhlungu bengela ma-tasty vele uyazi besehluka khona lokuphefumula. So uTrump yena kasitshele phela umuthi lo ekade bemphawona kathesi ukuthi xa kuyikuthi umuthi lo phela okuthi khwatshu khwatshu umzimba wakho usuthe khwatshu within just a few days. Indaba engasiniki sonke umhlaba wonke phela uphiwe lowo muthi kade uphiwe umongameli uTrump. Uyabona ngamanga kuphela uthi uTrump uthi sezenza umuntu oqinileyo lapho ukuthi ufuna ukuthi ezokhankasa kuphela. Into ayifunayo kuphela ngoba uyabona ukuthi uBiden semthwalise nzima lapha and uyaluza. Uyabona lokuthi afake uJustice wakhe lo mfunayo wamangamanga yiyo into kuphela into ayifunayo uTrump. Uyabona so uzakhankasa thini yena ebephakathi kwabantu lokhele COVID-19 leyo, because phela umthetho we-CDC uthi khona kumele uquarantine sibili nxa usanda kusila after 14 uhlale sibili 14 days. Uyabona so kasisukela lapha amangaka.
Umnumzana Muzobanzi Ncube isizalwane seZimbabwe esidabuka esilobela koKapu kodwa uhlala e-Indiana khonapha eMelika. Ukuziphetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Kulabantu abalitshumi ababanjwe umkhuhlane we-COVID-19 kuleli izolo labangamatshumi ayisithupha lanhlanu abatholakale sebephephile. Ibandla le-MDC thile le-MDC Alliance asedlephana njalo ebanga umeya weGwanda omutsha okhethwe izolo umnumzana Njabulo Siziba. Ababalisi bathi ukukhalala kwabo umsebenzi kuyaqhubeka ngoba inkulumo abazenze izolo leziphathamandla zikahulumende aziphumanga lalutho. Umongameli weMelika uMnumzana Donald Trump yena ohlaselwe yicoronavirus usephumele esibhedlela lanxa nje engakapholi. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kwezekuseni njalo kusasa ngo-6:30. Olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.